namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopo Chingono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokhu asikuboni, thina sithi hayi lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokhu, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono. UHopo Chingono ngalasonto akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ nakugovernment, wakhipha la mabizo abantu abakuhulumente abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma-millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esifike sayiyenza esingathi thina sidayi lapha senza into kumbe omnye wethu enze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopo Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlangano obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokhu botshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlangano akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba, ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle. Bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi, bayakuchaya. Bengabona ukuthi ukuchaya akusayenzi, yikho lapho esifuna khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga yinto esesile minyaka le minyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi, asikho democracy le eyokuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingitshaya, hayi asikho nto e-right. UBlessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa. Uzenisangani? Kazenisanga lutho. Efika kuroadblock, efika emapholiseni, ukhipha i-press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa sekuthiwa wena uyazenzisa. Kusinika ulaka lokhu, ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-Minister of Information ukuthi hayi, cela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hayi, shiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethusile. UBlessed Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association, njenge-Young Journalists Association sikhala lo HOPO Chingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.